abantu sibabona lapha ku social media bexoxa be-screenshot leyo message bayababaza nje ukuthi hawu isigigaba mpela kanti sekutheni uzahlaselwa kodwa ngabananzelela nje kuyingxoxo nje asibaboni bethithizele kumbe sibezwe sebengathi bangabantu abayethukileyo bangabantu nje abamangeleyo ukuthi kanti kunento enjalo vele ekhulunywa ngayo
akula yini abaxwayisayo ukuthi mhlawumbe kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva lokho
khona kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva kunesixwayiso esinjalo kodwa-ke mhlawumbe ngabe abantu bakuzwa ngohlangothi lwase-South Africa kwezokuphepha maybe bebengakuthatha ngalokhu kutatazela ukuthi sebekuzwa kuvelela ngapha ma ubalalelisisa bexoxa nje abantu bakubona sangxoxo nje imeseji nje sekuyitshayo kodwa banakho khona ukuthi nansi isimanga kuyezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha esantini kodwa-ke ma ususuthi uyadingisisa akula mcimbi ngengadingisisa ukuhlala imcimbi bani vele around isantini eyazakalayo hhayi akuzange kwaba nabantu abakhuluma ngemcimbi engathi 10 kodwa phela imcimbi iningi nezindawo ezigcwala abantu lapha kubosantini and areas ziningi lasejobeg but akula muntu okhanyayo thithi abanye baze bakwenza ukuhlaya mpela ku-social media bathi hhayi kusho ukuthi uma kuthiwa kusesantini wena kukhululeka hambe esantini futhi ziyakhipha bakutshaya indiva nje yebo khona kumele ngabe bakuthatha serious but okunye singakuphinde ukucabanga ukuthi ngabe kuvelela kuyisixwayiso esivela ku-South African Security Services mhlawumbe ngabe abantu bakuthethe ngokwethuka maybe ngenxa yokuthi kule gama elithi America bakuthathela khatshana asazi-ke lapho ukuthi kungani abantu bengathi abathithibalanga nje kodwa-ke hhayi yiyo-ke indlela abantu abaresponda ngayo kodwa sibezwa beku-social media esivame ukubakhontaktha nje sibuzabuza lapha emaphoyiseni bathi hayi into lezi ezinjalo zihlala zikhona ezama-security threat obviously security services South Africa would have it under control mabetho bona
iSantini Mkhwanazi indawo le esingathi ilama western interest kakhulu amabhanga ama-restaurant indawo ezigcwala abelungu abavela phandle kwelizwe abantu abamnyama labo bagcwele yini kuleyo ndawo bayatholakala benyakazela lasemamolwini lapha
hayi ukuthi badibele esantini yebo phela vele abavela kwezinye indawo ikakhulu ngaphandle kwelizwe ngento yezindawo ezikhethekileyo mpela ukuthi uma umuntu esuka lapha yakhona enye indawo ezibalwayo uma usejohannesburg isantini kodwa babaningi abantu abamnyama futhi nezisebenzi nje imajority yazo ngabantu abamnyama okutsho khona ukuthi ma umuntu engakwenza ahlasele impela esantini uyabe sesilwa nezisebenzi uyabe sesilwa lo mphakathi wase-South Africa uyabe silwa nabo abantu abamnyama.